ngubo olwenzakalayo laphayana ikuthi abantu abalaphayana abayezompa ngazwe laba bayahlupha. Ngise sengukhansela laphayana sazama ukuthi kona silungisise indawo leyana kuhle kule yayitshile futhi ngomnyaka ophelileyo. Sazama ukuthi kona siyalungisise kube kuhle ukwenzela ukuthi kungabi lokho kudenzakala ngoba akwaziwa ukuthi kona vele umlilo wangona vela ngapi. Isinotoganizeakulandawo ayisondawo enhle yokuthi khona siyabe kutshengisa sibili ukuthi khona i-industry. Ngoba nxa kuyi-industry kuvuke kube lakho ukuthi khona akuyikuthi umlilo uyabuya ubuya njani kube lalokhu yana okuthithayo. So sokuyenzakale kaninginingi sokuyenzakala tumbe sokunomoya njengalokho okuyenzakala eZimbabwe kungathi umoya sokutsha amabhasi ayatsha khathesiumlilo pho kuphuma from nowhere abantu bayafa bemlilo betshitha umlilo akusakwazi ukuthi kungaphivela.
Bakhona yini abalimeleyo kulingozi kumbe balahlekelwe impahla kuphela?
Balahlekelwe impahla eningi kakhulu. Leyi yindawo esebenzela khona abantu abazenzela into zabo ngezandla. So balahlekelwe impahla eningi, amaplanka akade bayathengile okuningi ningi okulungisa amasofa ayiglue yabo balahlekelwe impahla enye emangalisayo. So kuludubo kakhulu khonokhu. So mina ngithi kathesi njengoba sokwenzakale njengakhonokhu uhulumende layenza ukuthi khona abantu laba abathi siyabusa leyo ndawo zake bashiyane nakho lokhu kulungiswe kuhle kube yi-industry lisilisile ngoba kulabantu abaningi laphayana abaphila kwaphayana kulezimota zabantu kulani abaye bayabheka izitshala kwaphayana. So kuze kube yi-industry sibili eqondileyo.
UZulu yena ungathi ulolwazi olwaneleyo yini kundlela angavikela ngayo ingozi yomlilo?
Udubo ikuthi bavele ngabakwazi lokuthi kuvela langathi engxenye kulesiganga esiphongkuyenza khonokho akusaziwa ngoba into efuze ibe khona ikuthi khona kulungisiswe kuhle kuhle sibili sibili. Nxa umuntu esebenza endaweni yakhe abe endaweni yakhe eqondileyo ngoba kathesi ubonke ukuthi lapha sengifake okwami lapha sengifake okwami kulalokuphokuba yinqumbi akula order